kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States ngamadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami. Kodwa iqiniso ukuthi vele yona i-border ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachama dabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-united ama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo kuba leziklwi ezingenisa isidakamisa loku nenginengi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ungani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli, ngoba ungaze ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana lalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungaze ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena, ungaze ufake amasosha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe i-government ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamanye amazwe ayo-South America ikuthi bebe lama-program avumela abantu abavela e-Mexico ukuthi bebuye bezosebenza, bephiwa ama-visa, bephiwa ama-permit, bethi bengaqeda bebuyele. Ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season, lokhu i-spring sizafika kunje, bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezibuyelela emakhaya abo bephenduke futhi kwenye i-season ebuyayo. So ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli e-Mexico kumbe South America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazwe amaningi bethole indlela yofika e-Mexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele America, kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena e-Mexico kumele ukleme i-asylum e-Mexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule e-Mexico ungazibikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.